Lenkuthazo iphume emkhosini wokuphiwa kwabalimi balesisabelo izicoco lemvuzo yokulima kuhle esekwasa irrigation scheme UR24 eGwanda South. Iningi lezakhamizi esabelweni sezansi emaNdebeleni liqale ukulima ngeviki edluleyo ngenxa yokuphuza kwezulu kusewula. Ngalokho uZulu kulesi sabelo sekhuthazwe ukuthi aqine ngenhlelo zokulima ngokuthelezela ukuze athole izivuno esingcono. Ekhuluma emkhosini wayizolo oyenzelwe sebasa eGwanda South, unkosikazi Madeline Magwenzi ongumqondisi wezokulima eNkabazwe obemele unobhala omkhulu lolugatsha umnumzana Opel Jiri uthi izakhamizi akusamelanga zithembele emanzini aletha ikuna kwezulu.
Umhlaba uyaguquka, kunengokutshintshileyo yi-climate change esikhuluma ngayo. Izulu izolo singabuza izinduna ziyalitshela ukuthi belisina ngo-October, belisina ngo-November nxa liphuzile, kodwa okwamanje lina ngo-January, lilokupheleni kukadisemba. Yikho sokukhona sesikhuluma ngani ukuthi abantu sithi food security everywhere and every day. Kwenzakala sisenza indaba ethi irrigation, sifuna ukuthelela ngoba sesibonile ukuthi ekutheleleni yikho kulephumela khona.
Oqhubeke ethi izakhamizi kumele ziqakathekise umsebenzi wokulima bawuphathe njengebhizimusi.
Farming as a business, yikho esikufunayo kuphela ukuthi kusasa njengoba lilime kanje imali yenu esikhwameni.
Umnumzana Ndodana Dlamini oyiziphathamandla sikahulumende uthi uZulu siyakumela lime ngokuthelezela ukuze nqabele indlala.
Lonyaka siyezwa izazi zomkhathi bethi sihlaselwe yilokho okubizwa kuthiwa yi-El Nino. Khanya izulu alikho liningi njengeminyakeni, so irrigation yiyo ezasincedisa kakhulu ukuthi sibone ukuthi ukudla kuyatholakala.
Umnumzana Johnson Mleya olilunga lohlelo lokwalo irrigation scheme eBedbridge West uthi sebesizakale kakhulu ngenhlelo zokulima ngokuthelezela ngoba indawo yakibo ingatholi izulu eliningi.
Kuyasincedisa kakhulu, kasisamele izulu njengalokhu, kodwa sesilima singami ikakhulu ngalesi sikhathi kungela zulu, ikakhulu ngalesi sikhathi nxa imisebenzi iswelakala ngoba sesivele sesiyamekho ngoku.
Unkosikazi Miriam Clow olilunga lesebasa irrigation scheme engqobe kulo mncintiswano wezokulima esabelweni sezansi emaNdebeleni uthi bakhangelele izivuno esihle esivandeni sabo.
Lapha silime ngendaba ye-El Nino, sistakile sile 7 hectares yomumbu osiwomile, then leyi indima yona it's 7.4 hectares. Kwamanje silime i-14.4 ne-9.7 of which is 24.1. sikhangelele ukuthi singavuna 6 to 7 tons per acre. Yikho khona lokhu sibili siyazama ukuthi sithengise ezibathina. Lapha sile main challenge, asikapenetrate kahle i-market.
Izanuse zomumo mkhadi zithi isabelo sezansi emaNdebeleni sizathola izulu elilingeneyo okulapho kudala njalo enindlala. Ikwalo irrigation scheme eBedbridge ibe ngeyesibili kulo mncintiswano, kwathi izulu be irrigation scheme insiza yona yathatha isicoco sesithathu. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisesibasa eGwanda South, ngingu-Albert Ncube.